Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 Julikazi 2022 ngokhep stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithole ama cases angu 44 esiwalaphileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abeleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43.
Umanyano sokuqhamuke umkhuhlane wesigudo elokujini lephumula.
Lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile esikile ngoba.
Umanyano we-European Union uthi ukhetho oluzayo alusoze luqhutshwe ngemfanelo njalo ngendlela ekhululekileyo xa uhulumente weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Kuza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomhle Siwela wazakala ngegama lokuthi ngulondi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokuqhamuke umkhuhlane wesigudo elokujini lephumula North koBulawayo. Lo mkhuhlane ubikwa usuhlasele izakhamizi ezedlula ikhulu eziguqela umntwana oyedwa olaliswe esibhedlela sempilo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuchamuka kwesihudo elokitshini lePhumula North. Isakhamuzi sePhumula North unkosikazi Flora Ncube uthi
bembanje isihudo manje sengisilile bengihanjwe ngalatshe eklinikhi yePhumula.
Isikhulumi sikamunisipali wakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha koBulawayo ePhumula mhlaka 11 July 2022. Lapho sabona khona njengecouncil abantu abangu 20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households obe imizi engu 132 babesithi bake babalayo idaria but bebesebepholile bengahambanga kuyathola uncedo eclinic. Mhlaka 12 July 2022 sithole ama cases angu 44 esiwalaphileyo emaclinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abeleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43, sahambisa ngkhaya bonabo abangu 43. Wasusipa lomntwana oyedwa oleminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo.
Kusenjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela lamuhla kuze kuyefika umhla ka 21 kuyona le inyanga. Inkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakoBulawayo lizavala amanzi kumasabhabhu athile kulezi suku ezibuyayo ngenxa yembangela ezimbili. Okokuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi iwasusa from ncema esigodini iwaletha e-criterion bedside lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esitreat-a khona amanzi njengekhansili. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba affected ngabantu abathola amanzi avela e-criterion water reservoir labanatha amanzi avela ku-6J abanye ku-rifle range Magwegwe and Hillside Reservoirs. Water shedding lesi qalayo iqala mhla ka 15 July 2022 kuze kuyofika mhla ka 21 July 2022. Esithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi i-team ye-council isiqalile ukusebenza ukulungisa le mpompi edubukileyo. Bese sisiba futhi lolu hlelo olwesibili oluza affecta amanye ama-suburb ngenxa yokuthi lulungisa amanzi ayincema lapho sithola khona amanzi. Khangela iprogram yethu okuthiwa yiBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, i-BSWIP, eyiyo iprogram eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa. Ukulungisiswa kwamagetsi lapha esipampa khona amanzi kwakunguyinye lohlelo oluphakathi khonapho. So iproject leyi isifika emaphethelweni, sebefanele ukuthi bevale ngathi istation samagetsi ukuthi beyenelise ukugqedisa umsebenzi lokuthi befake amagetsi upgrade way.
Isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala, kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kula manzi, kodwa thina sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba kule langa lakhona esathi ngokuthi ikhansili le 24 hours. So manje kathi sesimangaza siphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So yikho sesihlangana la kuphela khona lokho kungani kuyasikhathaza, asikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba awula manzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakoBulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuswelakala kwamanzi kubulala abantu for ezinjenge dysentery, i-cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni.
Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana le-council yakoBulawayo ukuthwalisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza $38,000 ezigidi zamadola eMelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi uhulumende weZimbabwe enikela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Ukhetho lomnyaka ozayo alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Isixwayiso lesi sikugwalo olwethulwe yilo mhlangano namhla oluhlaziya okungahambanga kuhle kukhetho luka-2018. I-EU ithi umumo okhona okwamanje awuvumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile. Ngokunjalo ithi kunengi uhulumende okumele ekulungisise phambilini kokhetho luka-2023. Ithi njalo phakathi kwezixwayiso zayo ezingama-23 ezikhangelane lalokho ebona kumele kulungiswe, uhulumende usebambe okubili kuphela. Lumbiko uza ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi uhulumende seqalisile ukubahlukuluza nokubethusela phambilini kokhetho, kodwa abakubandla leZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla leZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye u-refer wakhona. Ilisupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona ukuthi abantu nxa kuze kube le mhlangano naleyo ukuthi abantu ba-adresa abantu yamarali uya-aplaya emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hhayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo, kodwa yona iZANU-PF iqhubeka ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili, singakhangela yona i-media, i-public media uzananzela ukuthi abantu bezani bathatha bayenze into eyiphathi, kanti isenational, those are national media houses. Ibandla eliku-opposition, ngumama opposition anikwa amathuba okubana lawo azwakale khona apha xokuthanela abantu. Ngokunye futhi esikunanzela khonokho, bese sinanzela futhi yona izek ngokwayo. I-composition yayo kwananzela abantu suka phezulu khona le kunguye oyidumamelayo, bangabantu aba-appointwayo umongameli we-ZANU-PF njalo engu-president welizwe uEmmerson Mnangagwa. Kusitshoni lokho, kusukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe and labo bantu abasoze bamphikisa, instead uyabatshela okokwenza. So ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongdlongo nje obukhona, ukuhlukumezwa kwabantu, ukuhlukuluzwa kwabantu. Uthole ukuthi kuba lezi gigaba eziba khona, kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe, bathaywe, abalinyaziwe, amapholisa ayi-investigate. Kungani sehlele ku-investigate? Ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona abaphezulu, abasezikhundleni eziphezulu, vele bona bafakwe bandla le-ZANU-PF njalo beyingxenye yama-supporters abo. Ngokunjalo akulungi lutho. So ke in short, we are saying i-ZAC is not independent.
abeZANU-PF bona bathi akulalutho olubi ngezeki, njalo bathi ikuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abakuZANU-PF abafana lendodakazi kaKembo Mohati babe ngamalunga ezeki, ithi ZANU-PF akulalutho olubi ngalokho.
Ye, yikho sikutshe ukuthi xa sithi thina ukhetho lwaso ebezithethe oluzakumela usebeza ba-friends esithokhonokho ngabona abo bani. Asimangali banxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lo muntu udonsela ingubo ngakuye. Kodwa eqinisweni asithi thina i-ZANU-PF layo nxa yendlela abacabanga abaye becabanga ukuthi ngabo ukuthi wabona baku-opposition umumusunjalo kubamba kungaba njani. So eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo, njalo kuyisiso sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni into zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo. But eqinisweni sike nxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa, uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngu-commissioner wezekhi. Akuhambi kuhle. So uhlubo olukhona sibona ngathi nxa abantu bezanu-PF becabanga njalo, hhatshi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu aminjani. Yokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimele yodwa be-independent kutshoni, basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu omunye lo omunye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhle wabulala into yongakusilanti izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ukuba ngakuwe behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi.
UMnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ummeli wezengeza West Parliament njalo elilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala wezemthethondaba njalo namuhla lapho obekuhluzwa khona isicelo sakhe sokuthi umahluli ophethe icala lakhe uMnumzana Ngoni Nduna asuke liphathwe ngomunye. USikhala ubhekane lamacala amaningi akugqela elokubhehla uDlame lokuvimba ingalo yomthetho. UNduna uza kutsho ngomvulo ukuthi uyasuka yini ekuthethweni kwecala leli kumbe kasoze yenze njalo. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isithole imali eneleyo yokuqhuba uhlelo lokuhlolwa koluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota i-voters roll kanye lolokudweba kutsha imingcele yezigaba zabameli bephalamende lamakhansila ole-delimitation. Isikhulumeli sezeki uMnumzana Jasper Mangwana utshele intazelezizindaba eHarare namhla ukuthi bathole izigidi ezedlula amajumi ayisithiyangalombili zamadola emelika 83 million. Uthi imali ngeyokuqhuba umsebenzi wokulungiselela ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke ngomnyaka ka-2023. Izeki ithi uluhlu lwe-voters roll okwamanje lulamabizo abantu abangaba izigidi ezinhlanu 5 million asebebhalisele ukuvota. Ithi yenelise ukukhipha amabizo asebabhubhayo kulolu luhlu abaphose befike inkulungwane ezilikhulu 96,284. Kulive Talk namhla sikhangela ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, inhlanganiso ezimeleyo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ibambe umhlangano labanye abeZimbabwe abahlala kule Botswana ukuzwa indubo ababhekane lazo njalo lokukhulumisana phezu kokhetho oluzayo. Iningi lithi liyafisa ukuyavota kodwa kwehlula imali kanye lokuthi abalamaphepha aqondileyo okuhambisa, kubika umqondisi Dube weStudio 7.
Emhlanganweni obanjelwe eHebron ngolesithathu, abeZimbabwe bakhale ngokuthi bayahlupheka kwele Botswana. Abanye bathi abayinelisi ukufinyelela usizo esibhedlela ngengxotha abalamaphepha, kukanti abanye njalo bakhala ngokugijinyiswa ngabomthetho. Bathi balesifiso sokuthi bafike ekhaya ngomnyaka ozayo ukuyavota, kodwa njengakolunye ukhetho bangasuka behlulwe imali lokuthi abalamaphepha aqondileyo awuhlala elizweni kumbe awuhambisa. Ekhuluma emhlanweni lentatheli izindaba, umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Blessings Vava uthi bazwile izikhalazo zabeZimbabwe kwele Botswana.
Challenge is that the access to resources, the access to jobs.
Bakhulume kakhulu ngendaba zokuswela amaphepha kanye lokwehluleka ukufinyelela inhlelo eziningi kanye lokuhlukunyezwa. Njalo okuqakathekileyo bathi bafuna ukubuyela ekhaya ukuyavota.
Kukanti umnumzana Modise Maphanyane omela umanyano wenhlanganiso phezu kwenkinga ezibhekane leZimbabwe, iBotswana Civil Society Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi kuyatshengisa ukuthi kungaba lodlakela olubi kukhetho oluzayo. Uthi ngalokho kumele inhlanganiso ezizimeleyo ziphakame zikhulume ngalizwi linye.
One of the successes of our role as the KISCOS.
Kuningi esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuphathisa abeZimbabwe. Sakhuluma ukuthi owayengumongameli umnumzana Ian Khama akhulume kakhulu ngenkinga ezaziseZimbabwe esikhathini esedluleyo. Lokho kwaphathisa kakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso yobona ngelungelo loluntu eDitswane lonkosikazi Alice Muhwe uthi kuyayenziwa imizamo ukuthi kuphathiswa abeZimbabwe kwele Botswana ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo.
It's very clear that there is a call for that kind of support again.
Sancedisa ngomnyaka 2008 ukuthi abantu bayevota kumgceke njalo ukuthi usizo lwethu soludingakala njalo. Sizabambisana lenhlanganiso ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Owenhlanganiso yobona abeZimbabwe kule-South Africa umnumzana Nqabutho Mabena uthi uqakathekile kakhulu ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bahambe bayevota ngomnyaka ozayo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni afana leSouth Africa, eBotswana, eZambia zihambe ziyovota, ngoba nxa zingavoti angeke zibe zilokhu zisithi zona zisola uhulumende okhethwe ngabanye abahlala ekhaya. Njalo futhi siyananzelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula kuSadak region yibo abathuthukisa umnotho waseZimbabwe, abathumela izimali. Yikho ke lathi siyagqugquzela ukuthi zonke izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula weSadak zihambe ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Kulokhu kukhathazeka ukuthi udlakela lungaqonga isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, sekubulewe amalunga athile ikakhulu abebandla liphikisayo ele-Citizen Coalition for Change kukhetho luka-2008 ololudlakela olukhulu. Iningi labeZimbabwe labalekela kwele Botswana lapho abathola khona ubupepheli. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ihlangane njalo leziphathamandla zogatsha olubona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe, uthi abantu kubele Cuba abatshengisela emigoqweni ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo abedlula amakhulu amahlanu lamajumi amahlanu 550 bavalelwa entilongweni okweminyaka efika inkulungwane ezine 4,000. Lokhu kulandela ukuqiniswa kweziqondiso zomthetho we-penal code owenza kube licala ukuba abantu bechuthoze uhulumende. Abasanda kuvalelwa entulongweni nguMichael Osopo Castillo, umculi we-rap, loLuis Manuel Otero Alcantara, laye ongumculi. Bathoniswa okungacaciyo yimthethwandaba kahulumende wakwele Cuba. UCastillo lo Otero Alcantara ngamalunga eSan Isidro
Movement elabaculi izikhamfundo labanye abathi baphikisa uncindezelo lwahulumende njalo bakhuthaza ukuba abantu batshengisele emigwaqweni ngokuthula. UCastillo Ontero Alcantara baphuma kumabonakude becula ingoma yenkululeko ethi Patria Yayi Vida kumbe Fatherland and Life yathakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu enkundleni zokuxhumana. UCastillo wajaywa kabuhlungu ngamapholisa ensitha kulandela ukwethula kwabo ingoma le kumabonakude. UCastillo labanye bakhe bathola isicoco se-Latin Grammy Award ngokucula ingoma le. Ukucula kwabo kuphikisana lokwethulwa ngu-Fidel Castro owathi Homeland or Death. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kuyayangisa kakhulu ukuvalelwa kukaCastillo lo-Otero Alcantara ngurhulumente oqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu. U-Otero Alcantara wake watshela i-Miami Herald ukuba uhulumende wakwele-Cuba wephula ilungelo loluntu, uvimba okwethulwa nguZulu njalo ukhahlameza abaphikisayo. Ekhuluma ngesikhumbuzo sokutshengisela kwabantu emigwaqweni nyakenye mhlaka 11 Ntulikazi kwele-Cuba, uBlinken uthi kumele bonke abavalelwe entulungweni bekhululwe. Uncome kakhulu abantu abalwela inkululeko kwele-Cuba esithi kulilungelo labo ukuba bekhethe uhulumende kaZulu hathi oncindezela abantu.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo selifinyelele uyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba wenkezo AICC Men's T20 World Cup, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elamaChevrons.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 199 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu, kuthi iqembu lePapua New Guinea seliphendula lenelisa amaranzi angu-172 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba nembili. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwera obephakathi enkundleni eQueen's Sports Club uthi kuyajabulisa ukuba iqembu leZimbabwe liza kuyancintisa lamanye amazwe kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kade benze amaranzi amaningi kakhulu afika 199 ukuba kutournament yona le ingabo kuqala kubana befike khona phana okutshengisela ukuthi iZimbabwe hayi itshengisele ukuthi ibilokhu iziba ngcono ngemidlalo ngokuhamba kwemidlalo, njalo kutshengisele ukuthi ikusasa leZimbabwe lihle kakhulu ngenxa yokuthi ukuyenelisa kwabo ukuthi bengene kufinal kusho ukuthi sebequalifyile phela kuma-World Cup e-Australia, okuba kuyinto enhle njalo okuyayenza ukuthi umdlalo wekhrikethi weZimbabwe kuma-T20 lawo ube lizinga laphezulu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana neLenetherlands ngensonto kudingwa intshantshu ze-ICC Men's T20 World Cup qualifier ngemva kokuba iqembu leNetherlands linqobele United States of America ngama-wickets ayisikhombisa emdlalweni oqhutshelwe eBulawayo Athletic Club. Sikhangele umdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lilanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leZBC Caribbean lizadibana leCranbourne Bullets ngaseNyamunga, iqembu leBulawayo City lizadlala leTenex ngaseBarber Fields, iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikilana leCape United ngaseBaobab, iqembu leHarare City lizadlala leTriangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizadlala leRentals ngaseVenkere, kuthi iqembu leWawa lizemukela eleHighlanders ngaseAscott. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala pana lele Chicken Inn ngaseLuveve, iqembu leDynamos lizadibana lele FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Yada ngaseVenkere. Ngiyimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuliviki uhlelo Woza Friday lomculi osakhulayo uLondile Muzomuhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi, yena ocula umdumo wehip hop ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Kali kodwa mina ngikhalela kwemdzali izinhlungu zomhlaba ukunzima besizwe impilo. Intsha eningi ithakazelela umculo yakulezi nsuku. Omunye wakhona hip hop. Yikho nje uLondi ecula wona. Sizongela ingxoxo la echazisa ngembali yakhe.
Ngizale emulini kwaSiwela. Ngizala ngumama Msipa. Kuyikusho ukuthi emulini yangakithi sizele soba isikhombisa. Kuyimi okuqala. Ngifunde ezikole ezibalisa uDumezwe Primary School. Ngafunda eMganini Primary School. Ngazofunda njalo laseSigombe Primary School. Ngasuka ngafunda eMandwane High School. Ngaphinda ngafunda laseTrust Academy High School.
Umuzi uthi uyacula leminye imiculo yetshenela nxa esemutsha kwezokuhlabela.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2019. Ngisebenze kakhulu lo Blue Master okunguye Blues Records. Ngazosebenza njalo futhi le Street Culture kakhulu. Imusic yami yona kahle kahle ngigxile kakhulu ku-hip hop, kodwa ngilokuphuma nje ngishaye igqom njalo ngishayele piano.
Namhlanje kumhlaka 1 Ntulikazi sinanza leli langa lapho baba welizwe umuyu Dr. Joshua Mqabuko Nkomo osithiyayo khona ngomnyaka 1999. ULondi uyathinteka lanxa wengakazalwa kodwa uyayazi imbali yakhe, yikho nje enze iculo ngaye.
Thina njengentsha sihlanganele, kuyikusho ukuthi mina uLondi Street Culture sabona kukuhle ukubana njengentsha sikwazi ukubana ngathi sikhiphe ingoma siyishayela yena umdala uNkomo njengoba siwashiya. May so continue, rest in peace. So sithi makalale ngoxolo lapha khona, njalo siyamkhumbula loba singamazi. So sikhiphe ingoma yona ethi Umqabuko.
One love from cares, city of kings and queens, let's remove the cares. In the tennis been the dally chairs, refused to honor the white. Bomo was right, the decision was tight. Back to the sulele, ngale corruption, you couldn't complete your mission. Nyongolo, you taught us a lot, we're now stronger than our strength. Ubushungu simswile, aba no mourners bakhuzile. Our emotions are stronger than our feelings. Wakhuluma kwaswakala, louder than your voice, the truth is bitter than our anger. Lala ngoxolo nyongolo, siyakhumbula.
Umuzwa omuhle Siwela uthi uyaphambili ngomculo kabuyeli emuva, njalo umculo wakhe usutholakala emakhasini enkundleni zebulenjini ze-intanethi, njalo ngamlandela emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Kwamanje sisagxile kakhulu ku-YouTube, Instagram at Londile Muzi. Ngiphinde ngitholakale futhi njalo ku-Facebook Londi le Muzi, ukanti ku Twitter Londi Music, and then WhatsApp kona uyambamba ecingweni 078 637 551.
Muye uLondi ebesilaye kuhlelo Waza Friday libe nempela sonto lichukela igama lamu ngeze Jesus Banda.
They speak different languages but they are one.
It's been 22 years without you, Mdala. Urafu, Sleli, Sibuzi. Who's the next Joshua? Our people need you, Mdala. Father figure of Matabele, King of Zimbabwe.
Hi, yes, we're going to talk about the little drum changes. I want to call you Londi. I'm going to talk about the little drum. Long keeps doing a little lolamhlanje ngisithi libe lempela viki elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.